sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-19 Ntulikazi 2022 Chris Dande. Endabeni zethu namhlanje, umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube usefakele imigoqo enqabela amankampani aphiwa imali yakwamanye amazwe ukuthi ayithengise emkambo wesitha lapho esithengwa ngedola leZimbabwe eliningi kakhulu. Kambe baza kuba baningi na abantu abazaphatheka ekubhikitsheni okuqoqwa ekupheleni kwayona le iviki na?
Kodwa ke mna nxa ngibona hayi eZimbabwe ukhanya ngansho kunzima ukuthi abantu basukume sibili batshengisele.
Isiphathamandla sebandla leMthwakazi Republic Party uMnumzana Mudenda Chilumbo uthi amabandla amakhulu abalisa iZANU PF le-CCC awanakakeli isigaba seMandela.
Ibandla le-CCC alichiyananga lebandla le-ZANU-PF when it comes to political manifesto.
Kodwa omela isigaba sebhinga edalela ephalamende uMnumzana Chris Dube Bosibanda uthi akusilo qiniso.
Ngabe sesiya kuba lilizwe yini liyakuthonge lomunye lapho avelela khona kazifakela bele bandla lakhe elomhlobo wakibo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube usefakele imigoqo amankampani aphiwa imali yakwamanye amazwe nguhulumende ukuthi angayithengisi emkambo wensitha lapho esithengwa ngedola leZimbabwe eliningi kakhulu. UNcube wethule umbiko izolo esithi kulabanye osomabhizimusi abaphiwa imali yakwamanye amazwe kulokuthi bathenge lokho abayabe bemele bakuthenge bayise emkambo wensitha limali, okungaba kungokunye okubangela ukuqonga kwentengo yempahla ezitolo. Embikweni wakhe uNcube wazise ukuthi uhulumende usezalonda indlela ukusetshenziswa imali yakwamanye amazwe evela kuhulumende. Amankampani aze ayiphula imigoqo le azatshenziswa kalukhuni. Baza kuba baningi na abantu abazaphatheka ekubhikitsheni okuqoqwa ekupheleni kwayona le iviki. Inhlanganiso ezithiyeneyo ezilwela ilungelo lezisebenzi leziphansi kumanyano we-Crisis in Zimbabwe Coalition ziqoqa ukutshengisela ngolwesihlanu phezu kokonakala komnotho welizwe osekubangele ukuthi izisebenzi zihole imali ephansi kakhulu. Sixoxele ngcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Greta Vodloza Banda, yena othi kaboni kuphumelela ukutshengisela lokhu ngezizathu ezimbalwa. Asizweni lezo zizathu.
Umumo kawumanga kuhle ikakhulukazi kundaba zentengo lezi, abantu kabala mali, imali yakithi sigugudekile, ama-prices akhanya ngani thiwa intengo ziphezulu kakhulu ukuthi abantu nabaningi kabasenelisi ukuthi bangene ezitolo. Nikho ke ngiyakunanzelela ukuthi khona labo abaqoqa ukuthi kube lokutshengisela bakhangelele khona kakhulu kazi ukuthi khona abantu bakithi bazasukumela phezulu. Kodwa ke mna nxa ngibona hayi eZimbabwe ukhanya ngansho kunzima ukuthi abantu basukume sibili batshengisele. Abantu abakhona ukukwesaba, kukhona izinto eziningi ezenza ukuthi abantu abantu banga mbi ndawonye ukuthi batshengisele ngoba liyakwazi ukuthi lo hulumende naye futhi uyabuya ngamandla kakhulu nxa lifuna ukutshengisela yikho abantu sebekubona ukuthi hayi lokho akungeke kubasize sebegcina bengasayi ke ukuyatshengisela kodwa onomumo wawo sibili hayi ukulungele sibili ukuthi abantu ngabe bahamba bayetshengisela
khona okubangela ukuthi abantu bakhonone kodwa nxa sokufika isikhathi sokuthi batshengisele bangene ezidaladeni bangatshengiseli kuyini okungaba kubangela ukuthi abantu babambananga na
kanti ungakhangela abantu indlela abayiyo yona kathesi abantu abaningi kande kabakho emsebenzini kathesi engayithi mina ku-employment iZimbabwe ungakhangela yebo yena yabengela ama-statistics akhona kahle kahle sibili kodwa nxa ngibhekile ngamehlo ami mina ngibona ukuthi almost 60-70% eyabantu beZimbabwe ngasebesenza amabhizinisiyana abo ongamabhizinisi omncane laba abathengisa khona amatomatisi abathengisa khona izigqoko abathengisa khona izinto zabo yikho ke abantu abanjalo i-60% enjalo kumbe 80-70% babe besukuma bethi bayastrayikhela ubani ngoba ikakhulukazi abantu abahamba besiya strayikha yilabona abantu abasebenzayo abathi bona hayi mina ngiyastrayikha ukuthi ubani anginikeza imali manje labo kabe nelisa ukuthi baye kustrayikhi leyo okusenza ukuthi kube nzima kakhulu ngoba khona nokho ukuthi khona i-informal le-formal employment yona le yiyo esidivide abantu kakhulu ngoba umuntu olebhizinisi lakhe uyakutshela ukuthi kathi mina vele ngiyabe ngisiyakuthini kumele ngenze imali so lelo langa unothi mina ngiye kustrayikhi akuzanceda ngani lokho bekanti-ke futhi la yena lo employed futhi laye akukhangele futhi athi khona kathi mina vele kathi esinxa ngisiya khona kustrayikhi yini pho engizayithola ngoba abantu abamele bayayibhala ama-examination fee angenamali abantu abamele bayebhadalela izikolo fees abanamali so umuntu vele esegcine engasakwazi abantu sebegcina bengasayi
umnumzana Greta Vodloza Sibanda yingcwethi yecubungulayo zombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo Isiphathamandla sebandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Mudenda Chilumbo uthi amabandla amaningi abalisa elibusayo elezanu PF lele CCC awanakekeli isigaba semandebeleni uChilumbo uthi amabandla la awafuni ukuthi umuntu odabuka esigabeni semandebeleni abuse ilizwe leZimbabwe ngesizwe amazwi kaChilumbo
Ngiyabonga baba Chris Gande indaba khona lapha ngeyokuthi abantu bakithi abantu bemathebeleleni kufuze ukuthi babe kwazi iqiniso on what is happening in the political discourse of Zimbabwe ukuthi emathebeleleni silama group angu 2 are dangerous in as far as the electorate is concerned imathebeleleni ilabantu abahlanganisa inkokheli zebandla leZANU PF lenkokheli zebandla leMDC kumbe iTCC ngizathanda ukuthi ngikale ukukhuluma ngebandla leTCC kumbe iMDC abantu abakuTCC kathesi inkokheli yonke eyamathebeleleni ehlanganisela uProfessor Walshman Ncube Thokozani Khupe Abednego Bhede Joel Gabuza Prince Dubeko Sibanda and the like bayakwazi iqiniso elikhona ukuthi ibandla leTCC alichiyananga lebandla leZANU PF when it comes to political manifestos khuluma ngegrand plan ekhuluma ngokuthi emathebeleleni ndi akufuzanga kusuke umuntu ekuba ngupresident weZimbabwe bonke bayakwazi we check what happened kutsangira isegula kule national council the highest decision making board in between congress kutsangira what segula kwazakala ukuthi kasoze edlule umnyaka ka 2018 according to the expert wabasobala ukuthi kwakulesikhathi esokuthi i national council yayihlalwa emini izohlalwa futhi ngesikhathi sa center santambama kungela abantu ebamathebelele i-National Council eyayikhuluma ngokuthi uThokozani Khupe kafuzanga athatha umbuso we-MDC yayihlalwa ebusuku emini kwakuhlalwa i-National Council eyayihlanganisa abantu bonke labakithi besiyatsherwa amanga so khona kuyana kusitshengisela ukuthi thina ngabe lokho beye ngabantu bakithi ukuthi let's vote for whatever emanates from Mashonaland siyakwazi ukuthi they are pushing for their personal aggrandizement they know well ukuthi kabala political will, and ilizwe Zimbabwe is not ready to incorporate abantu bemathebelele into the political principality. So tina city bayenga abantu wona lapho yiko okwalwa libandla lami mina ele MRP sikhuluma ngokuthi akulotshwanga phansi ukuthi abantu bemathebelele abafuzanga bathola umuntu ongaba ngupresident. Khathesi bakhona bayaxokozela, siyakwazi ukuthi badinga ukuthi babe ngama councillors, siyakwazi ukuthi ngabantu abadinga ukuthi babe ngama MPs, and izihlalo zokuba ngama MPs bazithatha as employment yibo while these people are waiting in poverty. Akulo okunye abakudingayo ngaphandle ukuthi izisu zabo zibe right labantu abantu. Ogabuza sebe ngama 20 years and above base parliament, but what about the Tonga people he is representing? We know they are building houses in various towns. I parliament sebe wakwenza waba ngumsebenzi, bengakwazi ukuthi I parliament a state of power efuza ukuthi ngakho ukuthi kuya abantu bayacapha capha umfula as a team. So thina sithi izalo PF le MDC ngikhuluma ngenkokheli ezemathebelele ndibayafanana. Sengihamba kuzalo PF bayakwazi oOben Mpofu Jacob Mdenda, bayakwazi oJudith Ncube, bayakwazi oStembiso Nyoni, bayakwazi oKembo Mohadi, bayakwazi oAbednego Ncube, bayakwazi ukuthi akula muntu owemathebelele ozabusa ilizwe leZimbabwe ezilongu limanye.
Umnumzana Mdenda Chilumbo isiphathamandla sebandla leMthwakazi Republic Party ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi, sixhume omela isigaba seBhinga North edalele eParliamente, umnumzana Prince Dubeko Sibanda, sambuza ukuthi kungakho leqiniso yini ukukhuluma ngoChilumbo. Ngesizwe amazwi kaSibanda.
Lundota wa brainwashwa MRP ngoba MRP ile extremism enkulu kakhulu emangalisayo, ngoba indlela ababona ngayo bona ngani babonena kachana kakhulu lendlela okubona ngayo abanye bonke. For example, MRP iyabelieve yona ukuthi khona iMatabeleland kufuze yehlukane le Mashonaland izimele kodwa beyithi Mthwakazi. But ungakukhangelisisa kwinto kwakhona konke abakhuluma ngakho, bona ngokwabo abazithi bayimthwakazi yakhona kabala sivumelwano sabo, you know, njengomthwakazi ukuthi nxa kuthiwa khona umthwakazi ukuthi ubani lobani lobani. Khona lokho ngokwakho yinto abangazake behlale phansi ukuthi bekhulumisane ngayo, baya bebhizi nje bekhuluma ukuthi Mthwakazi, Mthwakazi, Mthwakazi. But ngaphakathi na kwendawo naleyo abayithi Mthwakazi kulabanye abazithi so Mthwakazi ngokunye. But I think nje bazidobhela onkonye ongumuntu kwabo okwebhinga lakho baku brainwasha lakho ukuthi kube angani kuyazwisisa ukuthi into kuthiwa yimthwakazi kumbe into abayilwelayo yikuyini. Akazwisisi lutho lundoda, akazi lutho niks, lento ayikhulumayo yinto nje okuthi kumbe uke wayizwa nje lapha kade bemtshela khona la esebuya sezama ukuzoyiphinda ukuthi no bebesithi lokho. Kodwa nje iqiniso elikhona krisi ukuthi I think ukuzwisisa kukalundoda kuyamhlupha, yikho engaboni umehluko phakathina kwe-MDC Alliance kube-MDCT le-TCCC. Umehluko kawuboni, yena ubona into one because kuye ayinto efanayo. But look, siyamxolela ukuthi ebone njalo kwesinye isikhathi ukuthi kabonisisi, so kuyavunyelwa ukuthi laye engabonisisi. Nxa sesiyakhuluma ngokuthi khona la maphathi wonke ngawe mashone, you know, angifuni kumbuza ukuthi khona umongameli we-MRP ngwangapi, and yena lo okade khuluma ngwangapi, ngabe sesiyakuba lilizwe yini liyakuthi omunye lomunye lapho avelela khona kazifakela bele bandla lakhe elomhlobo wakibo. Okutsho ukuthi nxa kungaba njalo, kutsho ukuthi phela lokuyo sesiyakuthi lomunye lomunye imuli yakhe uzafuna ukuthi kathina kwemuli yakhe kube lo president. No, asingeke sasisebenza ngaleyo ndlela. So ngamafitshane nje, I think ingcono ngitsho ukuthi alwana undoda nje, hhayi uyazamazama, but abayazi into abayenzayo because emathebelele ndiyakhona lapho abafuna ukuthi khona bethi bona bale agenda abalayo, kabala backing yabantu bonke. In fact kabala sekelo laba bantu, yikho bengelala council, kabala la sobhu, kabala la structure noma isisodwa. Laba bantu ngabantu nje abahamba bahamba bekhuluma yena lo yabe khuluma ngambuzo ukuthi noma unkosikazi wakhe uyamlandela yena uthi kamlandeli so hayi I think yiko khona lokho engikubona
umnumzana Prince Dube Kosibanda ngomela isigaba seBinga North edalele parliamente engoyibandla lesicc ube khuluma ecingweni ekobulawayo
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe. This is wasiphuma e Voice of America at the Washington DC.
Chabo. Manje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi amapholisa athi inani labesifazane abalahla usane besandabeletha laba kipha izisu liyaqasa. Lokhu kuza kulandela ukutholakala kosane olwalahlwa lufile lwadojwa yinja emathamhlophe kobulawayo ngempelasonto. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi izikolo ezakhiwe kuminyaka emine edluleyo ziyedlula inkulungwane eyodwa lamakhulu phose amabili 1194. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Siyabingelela emsakazweni sibonge kakhulu ngomsebenzi esiphathele wona omhle kangaka bengithanda nje ukudlulisa umbono wami ikakhulu ngalo sambuzo ekutheni labo abafowethu be-MRP kahle kahle indlela imbezwa bekhuluma lapha kuma-audios kodwa uningi lwabo futhi imbezwa bekhuluma besemzansi afrika ukuthi kahle kahle bagcine nini ukuya ekhaya kumbe bazimisele yini ukuthi-ke bebuyele ekhaya kumbe vele sebezitshela bona sebenzalo yala emzansi afrika and bebona lokuthi baphila kanjani abantu bakithi abaphila eMzantsi Afrika bahlukumezeke kakhulu so kuyangidumaza kakhulu ukuzwa abantu beMRP begxeka imizamo ezanye ukwenziwa yi-CCC eyiyo ebambanise abantu bonke ukuthi bebe into eyodwa ukuthi mhlawumbe kungenzeka ukuthi uNkulunkulu efake isandla bekhiphe izanu PF lele 50 years ibusa ngochuku olungaka bona beMRP angisho ukuthi ngithini kodwa ngithi bona yini begxeka abantu be-CCC uma bekhuluma noma besenza bethi ngabe bavumelana labo umbono ukuthi sihlukane lamashona sibe ngamaNdebele sodwa senzeni elizwe leli singamaNdebele sodwa singenzani vele ilizwe lethu sibambi singabambisananga sisilwa sodwa into esingayenzi so mina into ekade ngicela nje kubo umafowethu weMRP okokuqala asizameni ukubambisana sibe ngamaZimbabwe okokuqala and then singakhipha lo mbuso wokucindezelo owasenza sasaxabana sazondana ngendlela esiyiyona thina kuthiwa yeyamashona amaNdebele sizalungisa lokho okunye okuyabe kuhlupha lokho okuhlupha sonke ukuthi ngesigodi kubuse induna kumbe umuntu wakuleyo ndawo akulamuntu ongakugxeka lokho okufuna yeMRP kodwa le amapolisi ababahambela phambili ukuthi bathi bazokuqumizwe yiye bazohlukanisa amashona namaNdebele mina kiwo ngithi cha abame kancane ngaleyo nto bangeke senzele lutho ende ngoba ngeke size siyenze ilungi alikho ilizwe engilazi mina libusa ngomhlobo okwehlukana ukuthi singabelungu sibusa sithi so ilizwe lamanje le 50 years inxa ukuhlupheka inxa indaba yadala ngoRobert Mugabe naleyi apartheid yokuhlukanisa izizwe so iMRP ayime kancane indaba le bafuna ukuyenza lo bangilabo bebona beyiMRP ngeke beze beyikhona ngiyabonga kakhulu
bonani sanibonani bantu baka Studio 7 salibonani lonke kundawo lapha likhona hayi bengifisa nje nami namhlanje yami order la ikibalo ngelinye ilanga nkosi yami ikidlulise efika le enkaya endaweni yesomakandana seBhumani Spemba kwaKwaTen kuke kukhuzela abantu bakithi bake bahlukane lomkhubo wokulandela emva kwabanye abantu ikhona nansi imithokazi ifisa ukubavusa kulezi nkinga ababhekane nazo iminyaka yonke le ngenxusa amazwi wabantwini bakithi enkaya kakhulu ubana kabavuse imithwakazi bantu imithwakazi izovusa abantu izokhipha abantu ezinkingeni izwana abantwana uma belicela ukuthi likhitshwe ezinkingeni elibhekane nazo ngicela i-odio yami le idluliswe bantu yefundwa enkayi abantu basenkayi basemuva kakhulu ngomzabalazo basayesaba hayi manje akusekho kwesaba sicela abantu bakhululeke bavulele i-MRP imithwakazi Republic Party ibe yiyona ezophatha indawo yakithi indawo yakithi sikhathele sibuswa ngamakhansila ezMPF I'm sure sisibuswe almost 20 to 25 years kodwa kulanda kwayitshintshayo sirojwa ngokwekho siholelwa ukudla njengenkukhu sifuna umhlabathi wethu kuleya ndawo sizenzele imigwaqo yakithi ivuke amabhasi akithi ahambe emgwaqeni ekhanyayo imigwaqo yakithi ifile kuthiwa sinamakhansila kuleya ndawo so sicela abantu bakithi baphakame banikeze imithokazi ithuba ivuse imigwaqo inikeze abantu imisebenzi umhlabathi wethu usebenzele abantu bakithi ngiyabonga
Studio 7 siyabonga bali basakazi bombo Studio 7 siyabonga basakazi bo Studio 7 lisethulela kahle izindaba mina ngindoda yasekhezi umdlovu wasekhezi emadwaleni emaphisa siyabonga ukuze izindaba endelisinyethela kahle izindaba lizinyethe ngokunjalo siyazidinga indaba ukuthi sizwe umumo ukuthi uhamba njani elizwe siyajabula kakhulu ukuze izindaba ezinhle nendaba ezimbi konke siyakuthokozela lizinyethe indaba siyabonga Studio 7 siyabonga Studio 7 lathi sinayo inkinga yedamu ukudabuka kwamadamu asazi ukuthi kuzaze kuqethe ngani sesithwele nzima shiwa ngendaba zamanzi amadamu aduka ngesikhathi sezulu eladlulayo lathi sinenkinga yedamu lelele kuduka kwamadamu thwele kanzima ngamanzi
hey linjani ku Studio 7 hayi thina ngapha lokho sisaphilile nje lo mawukhala kungasizi yisifuna lapha eSouth Africa lathi sabaleka kunzima ngama 80s siza la sesikhulile sesifuna ukubuyela ekhaya kodwa ke esiwulakho esiwuzama ukuthi sisitshelane ngakho ukuthi abantu ababuyela ekhaya bayivota laba abantu laba balashuwa lokuthi bazawina kumbe bazolibiza ukhetho kumbe bazowina balashuwa lakho so ke i-advantage yethu namhlanje sokuthiwa we-Sri Lanka uprime minister sebalekile abantu kade besivume ngobuningi baqonde emzini wakhe bafika bachisa lesigodi izwe ngelethu asibe lo muntu munye thina asenze nini owethu abantu sibaningi ukuthi nilizwe simkhombe ukuthi thina ilizwe siyalifuna ilizwe ngelethu yena sisebenzi sabantu bangenza intando yabo bona sebeguqulile ilizwe balezelabo ilizwe lingelabantu ngiyabonga
lokhu kuyanyanyisa kakhulu lokhu uyazi uzungafuni lokhu ukhuluma ngakho kuthiwa angazi uNkulunkulu why angangeneki ngoba ukubothoka amalunga amabandla la aphikisayo kutshengisa khona sibili ukuthi ibandla leli libusayo ngamagwala wodwa bayabona zethu ukuthi abantu nxa bengababophanga akula muntu ongavotela ibandla leli libusayo so lapha ngithi sebesenza ukuthi besabisa abantu especially abasemakhaya especially abantu basemakhaya bangamagwala sireke kakhulu nxa bebona shoku nje bayesaba yabethuswe bethi lanxa befika khonapha kuma-voting station lapho bevele sebeshekha nje bethola ngathi angithi babasabise ukuthi kula makhamera ababonayo so indaba le yokuwotshwa kwabantu abaphikisana abamabandla aphikisayo sho angazi ukuthi ngenziwa njani angazi futhi waye umnanga kwaye ele nhliziyo embi so ekafaro but ufaro uyazi ufaro wayeke kwakuke kufika isikhathi lakuthambisa khona inhliziyo ethi hayi ngcono lithatheke kwenu liphume bantwana baka-Israyeli ethi lingabalaphana njalo lowo angazi ukuthi eyakhe inhliziyo womuntu njani lo hayi angazi shem uzwa nje ungafundi okukhuluma ngayo indaba yangikhona ikunyanyisa kakhulu
siyakubingelela mtungameli ukuthi ambani siyakubingelela mtungameli Ngoma emini yantambama okhulumayo ngu-Elias Mlovu Makhosa sile simanga thina singabantwana beZimbabwe asithathani kahle uhlupho olukhona ukuthi yes izami siyayehluleka ayikinike enye iphathi la ikibuse sibone ukuthi iyasisangathi sesidinwa ngokuhlala egangeni abantwana beZimbabwe bayahlupheka from 1980 kuzokufika manje abantwana beZimbabwe lobo behlupheka kuyaze kube nini siyinhlekise emazweni salwa ilizwe kodwa sikwazi into esasiyilwela ngoba siyahlupheka into ebidinga lesikhaya ukuthi kube lokuthula kube lokuhlala kahle akuke kuvotwe kuhle beke benike nje umuntu ongazange wayempini eke buse leli lizwe leZimbabwe sibone ngoba ilizwe libuyiswa umuntu obuyiswa ngombhobho uya ucabanga ngokubulala kuphela ake ninike umuntu ongazange wayempini eke buse leli lizwe lizawela into ezilunga eZimbabwe manje ukuthi iproblem nje abantu bezanu ngamagovu noma beyihluleka bayalela sasikhaya ukuthi uShibeni ukhiphile umgabe sithi kumbe uShibeni kuzaqhubeka wabephinde ebisela futhi umamba futhi engumnankagwa umsekele kamgabe wahlwala ibulala wese selifilizwe abantu bethu abasoze besalivusa mayuyu bakithi halelane ngisho wena abantu bezimbabwe siyabonga
linjani linjani ku studio 7 izana ukuthiyeyo singathi ngathi ngiqale ngo Joseph lo Joseph Chuma lo longani yasihlanya lo ningamlaleli lo ningamlaleli umuntu omdala sibili ophuma ekhuluma into ezinjalo phambi kwabantu ayasihlanya lo yasihlanya into ezantif lo ulokhu zeni izimbabwe asila mongameli sila masotsha nje kuphela amasotsha wodwa asila mongameli asila mapolisa asila ini ngoba amapolisa khona aku one side i-judicial system iku one side ulokhu zeni usikhala abafuni kumkhulula abafuni kwenzani kodwa ukuthi balokhu izindaba zokuthi ulo wabulawa ngubani kundeni kwakuhamba njani abazingeni bafuna zwalezi ezingasikhala ukuthi babophe nje isikhala nje kuphela azikho ezindaba akwanisa ukuthi bazilungisise ngaphandle kokubopha isikhala nje kuphela
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 nelisithumele ngeWhatsApp unombolo zethu ezithi +1 202 465 0318.
Kudala sisokola sikhala sisenkangala kungekho ozwayo. Kudala sisenhlani sithandaza umdala ukuthi asihawele lathi. Kudala singazazi ukuthi singobani abangapha abaphila njani abahlutshwa yini njalo abafunani. Bantu nabakamambo lo mdlawo egazi ngiyalesaba. Uma ngingathula ngingalibongi ngiyabe nginxoba ufudula ubhense. Le dwala ngalichamela litshe ngolunya. Injobe enhlithungela ebandla. Ingoma emnandi iyaphindwa. Kwakuhle kuyabukwa. Kunini kukhalwa kusikolwana kuliwa kugwenqona kuyiselwana phansi. Kunini sigalile emzini ngakithi ukubola ukudla kusela abadli. Kunini silime emzini ngakithi sikhumbule kungasela mdaka. Kunini sisenge emzini singaphiwa lutho ngaphandle komlazo yaliwa la imigaklya. Kunini becula abaculi bakithi bekhala benganaka bengaxhaswa kungenziwa kwasani. Kunini besilayitha belayitha malayitha besisiza sibabonga ngenhlamba sesile mali. Kunini zibhonga zibonga zikhuza zisola izimbongi zingaxhaswa. Kunini beloba abalobi bakithi belobelize kungayindawo. Kunini bekhala osomabhizinisi bakithi bengelekelelwa sibayekelela sibahleka. Kunini behlupheka abantwana bakithi bengayilezi izikole beselisa izinkomo zabantu bengakholiswa. Kunini abagidayo begidela izingane bagiga amanzi. Kunini osomahla besihlekisa abantu bengatholi lutho bephenduka inhlekisa sebelihlazwe emhlabeni. Sekukhulunywe kwezwiwa kwazwakala kwazisiseka kwalungiseka kwaqonda kwalunga. Akugobola ingeqondiswe. Imputuko lentuthuko nomanyano sokuyintshumayelo yethu yemihla ngemihla. Ibhasi sibhalwe lapha eyakhona. Ngenani sambeni bethokazi. Uvukile wavuka khwatshi wabhala wathi khwetshi umthakazi. Ezra Chisa Mfokazi Banda, msakazi wakithi wakudala kuRadio 2. Sisathi ngisakhumbula awubuqutu sizabantu
imbongi elodumo uObed Dube usekhethiwe ukuyavukisa ubungcitshi bakhe kwele Germany. Sixoxe lo Dube ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ake ngibingelele kuwe mfowethu, ngibingelele abalaleli emakhaya. Igama lami nguObed Dube, the African poet, imbongi olimi lwesintini. Umcimbi engiyakiwo usejalimana edolobheni leStuttgart. Ibizo la kuthiwa yilokhu zini, the 15th International Africa Expo Festival. Iyaqala mhla ka 4 August uyephela mhla ka 7 August. Umcimbi lowu ngokukhangisa iExpo, Business Expo ngolimi lwemzini. Abantu bakhangisa izinto zabo ezihlukeneyo. Lami ngiza kuyakhangisa ke ngokomsebenzi wami, ngobuciko bami obokuba yimboni. Ngithole nje umbiko wokuthi bathe bafuna abaphathi bemhlelo abane, okhuluma isiArabhu, okhuluma isiFrench, okhuluma isiSwahili, ilo khuluma isikhiwa. So mina ngizamela kwabakhuluma isikhiwa, ngimele ngapha iSouthern Africa, kule North Africa, East Africa le Central Africa. So lami ngizakuba ngibe ngomunye wabo MC ngikhona ngale.
Ngokuzwa kwakho kuyini okubangele ukuthi ukhethwe wena phakathi kwabantu abaningi kakhulu abalesipho esifana lesakho?
Ngamafitshane ngathi okwenze bakhetha mina yinhlanhla lokuthanda kwaNkulunkulu, mhlawumbe ngamasango asevuleka. Kodwa okunye nje ngibona ngani abaqoqi bomcimbi lowo bayangilandela enkundleni zokuxhumana, ngoba mina imisebenzi yami nje eminingi yonke engiyenzayo ngiyayifaka enkundleni zokuxhumana kubo Facebook. Bayabona imisebenzi yami bayithande, ngoba umcimbi lo uvele ngwePan Africanism. Ile theme ethi yona Africa we want, ukuthi sifuna ukuthi abantu beAfrica babambane lama Africans, abantu bangama African mhlawumbe ukuthi okhokho babo wadabuka ngapha, labo bafuna ukuthi bahlangane nabantu beAfrica. So kuzabe kuhlangene bonke abantu abasuke eAfrica labathi bona okhokho babo bangabe Africa, kuhlangane ngoba esifuna ukuthi njengo umta konsundu njengabantu baAfrika abahlangana. Yikho engicabanga ukuthi njengoba lami ngeke ngenze inkonzo ezikhuluma ngePan-Africanism okwenza bakhangeka emsebenzini wami. Hayi ukuthi ngiyintshantshu kumbe ngingcinci kumbe ngiyedlula zonke ezinye izimboni eAfrika eZimbabwe kumbe eMathebeleland arch akusikho lokho. Ngibele nhlanhla nje ukuthi banakane ngami, bacabange mina, bameme mina.
Lo ke nguObed Dube imbongi elodumo. Isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube usefakele imigoqo amankampani aphiwa imali yakwamanye amazwe nguhulumende ukuthi angayithengisi emkambweni sitha. Isiphathamandla sebandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Mudenda Chilumbo uthi amabandla amaningi abalisele ZANU-PF le-CCC awanakekeli isigaba seMandebeleni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.